Soku izika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Go Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Welamukela ku Studio 7 ngokugqibelo mhla ka 19 kuMpalakazi 2020 ngusithandekile Mhlanga. Endabeni zethu lamhlanje. Ibandla leMDCT lithi seledlulisele umhlangano walo wokukhetha umholi omutsha o-Extraordinary Congress ngumhla ka 27 kuviki ezayo.
Kwasonke besilapha sihlangene nje sicubungula silungisisa ukuthi sibe le-Congress yethu, Extraordinary Congress enhle kunye kumangalisa Yesu, kube lempazamiso lapha lalapha yana.
Iningi likhala ngokuthi alisoze lithakazelele ngemfanelo ilanga lekhisimusi ngolwesihlanu oluzayo.
Ikhisimusi siyayibona sibili, sifisa ukubana siyithakazelele mihle, sijabule njengayo yonke iminyaka nje. Kodwa tuboyilonolo nje ukorona ukuthi izimali kazikho, imali ziyesabeka lokuthi sizibambe. Abanye sesisesaba ngayo ikorona leyo, ukuthi ungabona imali tu mhlawumbe sembamba yini ikorona.
Igcikwane le-COVID-19 liqhubeka lisidla ubhedu elizweni. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kuwona lo umsakazo. Ibandla le-MDCT elikhokhelwa ngunkosazana Thokozani Khopelithi seledlulisele umhlangano walo owokukhetha umholi omutsha we-Extraordinary Congress obukhangelelwe ukuqhutshwa namuhla kumhla ka-27 kuviki ezayo. Umlondolozi Ndlovu sethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Amalunga e-MDCT abelindele ukuvota endaweni ezihlukeneyo zelizwe awenelisanga ukwenza lokho ngoba i-National Standing Committee yaleli bandla ibe lomhlangano wesiphangiphangi owokulungisa udaba lokhetho. Amalunga ekhuluma emhlanganweni lendalelizindaba, uNkosazana Khuphe uthe ibandla leli selilungisisa ingxaki ebezisenqabela lomhlangano.
Sihlangene lapha njenge-standing committee namhlanje. Ebantwini abakhona silo deputy national, deputy chairperson ubaba uMorgan, usenator committee silo deputy national chair ubaba usenator uMzuri, silo secretary general ubaba usenator uDouglas Monzora, silo treasurer general ubaba usenator Chief Ndlovu, silo ubaba uGift Manikire umama honorable Pauline Pariwa, silo ubaba uGandhi Mzingwa omashakada uSheikh Mkoyi ubaba uMthekwa. Sonke besilapha sihlangene nje sicubungula silungisisa ukuthi sibe le-Congress yethu, Extraordinary Congress enhle kunye kumangalisa Yesu, kube lempazamiso lapha lalapha yana.
Uqhubeke echathisa okuza kwenziwa libandla lakhe ngalomhlangano.
Kulabo COVID nezinto eziningi-ningi, kodwa iviki elilandelayo lelisilethemba lokuthi sizawenza umhlangano wethu uphume kuhle kunye okumangalisayo.
Abanye bethinga laba besithi bekulokulwa kade kukhona phakathi kwenkopheli.
Akulanto enjalo. Akulanto enjalo, njengoba sibona nje sihlangene lapha sijabula, silungiselele ukuthi umdlalo wethu ube muhle kunye okumangalisayo.
Ilunga le-MDCT uMnumzana Dan Moyo obesemhlanganweni lo uthe njengebandla bayathokoza ngesinqumo sokuba iCongress iqhubekela phambili kuvikezayo.
Well, udaba lwemali I think into yaphuma boma last week yakhulunywa yaba kumaphephandaba, sabona ama-response, even i-response yavela kupresident isithi hayi imali lana yabhadala izikwelede zomhlangano. Nje okwaphambanisekayo ukuthi akuzange kube le-authority, akuzange kube le-approval ngendlela imali ekumele ziphathwe ngakhona, ngoba imali lezi kumele lazi izimali zomphakathi, akusizi imali nje zabantu ngama-taxes abantu la, ngoba imali le siyithola kuhulumende. So njengalokho kwakubalulekile ukuthi kuchazise, kumele kube le system yokuthi izimali ziphuma njani emhlanganweni. And leyo system kusho ukuthi kwasuka kungabi kwaba lokungaqedakali kahle ukuthi ihambe kanjani, then kwase kufuna ukuthi kube lokucazululwa ukuthi kwenzakaleni ngalokho. So sakubona kucazululiwe ke lokho kwaleyo mali okwakuthiwa ishodile.
Umhlangano we-Extraordinary Congress uza ngemva kwesinqumo sedayela phezulu ele-Supreme Court esekuba ibandla leli liwuqhube njalo lathi ukukhethwa kukamnumzana Nelson Chamisa ukuba athathe isikhundla sikamuyi umnumzana Morgan Tsvangirai ibandla leli lisabambene kwakungekho emthethweni. Umnumzana Chamisa wala ukuba alandele isinqumo lesi esithi ibandla le-ZANU-PF yilo elifuna ukuba ibandla lakhe libe lokulwisana. nanxa amalunga aleli bandla ancintisayo abebonakala evumelana ngokudlulisela umhlangano lophambili ukufuna izikhundla sokubangela ukuthi kungabi lokuzwisisana, njalo ingcwethi ezicuna ezombusazwe zithi lokhu yikho sokumise ukuqhubekela phambili kwe-Extraordinary Congress. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngingumlondolozi Ndlovu.
Ibandla le-MDC Alliance elithi lifuna uhulumende amise ukuxotshwa kwamalunga alo edalele ephalamende lemakhansile ngele-MDCT lithi lanxa kunjalo lilenhlelo eziqinileyo ezokuthola usekelo kukhetho oluzayo. Okuningi ngalolu daba sikuzweni kungxoxo esiqhube lomsekeli wesikhulumeli saleli bandla, umnumzana Felix Magalela Mafa.
Thina sesaqeda kule MDCT. Ungazi uye eMaripata, uye eMazambuzi, uye eMount Darwin, uye eRishinga, uye eMzola, uye eNkayi, uye eLupane, ilizwe lonke vele abala bantu. Ethe ngisesihlobela khathesi basikile okhuphe, baswele nje lo muntu oyedwa ecrossing. Njalo abasoze bafune ama-by-elections, bafuna ukungena nje kuparlamenti kwenzela ukuthi batshintshe isikhelo sombuso ukuthi ama-election angabi khona becatha nge-COVID. Baza kwenza konke, bathatha izimali, badilize ibandla lethu, kodwa sesiqine sathi nko. Khathesi ngikhuluma nje ama-statistics, sesile 50% increment, ibandla lethu seliqinile ngoba sebebonile ukuthi wonke umuntu ozondwa izanu nguye oqinisileyo. I-Congress yabo hayi ngamandlwane, abanabantu njengakokubulawayo bathatha amabizo ethu ngoba sasikhona ku-2014 Congress, basebehamba besipha abanye abantu amabizo ukuthi abebebizwa. Kungathiwa Felix Sifanda Mafa ethi yini, abantu bamkhangele bebabonta ayisini.
Kodwa yelenu ibandla liqine okunganani sesiya kukhetho oluzayo? Abanye bathi umnumzana Chamisa uzithulele ngakhankasi kenzi lutho.
UChamisa ule executive, ule national executive, ule national standing committee, ule ama provincial councils, ule ama branch. Njalo ayisuye mnikazi wephathi, iminikazi yephathi ngabantu. Sesiqinile njoba ngutshela ukuthi abantu bonke sebe le sympathy la ngathi ngoba sebebonile ukuthi izanu vele ifuna ukubhidliza ibandla eliqinileyo. Bazifanele labo khuphe labo Monzura benza abakufunayo, eventually bazaku kwenza i-one party state. Khathesi sokule de facto one party state, njengoba khathesi vele sebegcinwa ngamapolisa ezanu, sebegcinwa ngama-operatives ezanu, bahamba ngezimota zezanu. Ungako wambona uMonzura uhluthi uyafika kuye, uzabona abafana sebekuvala, bayesaba abantu njalo baze basabe nezithunzi zabo. Thina siqinile mntana inkosi, ngihambile izwe lonke, yi-MDCA kuphela yili bandla elabantu, insika yabantu. Yikho-ke hhayi, sizababhuqa, sibagwenxe, sinqobe, singabanqobe.
Lowo ngumnumzana Felix Magalela Mafa, umsekeli wesikhulumeli sebandla le-MDC Alliance, sixoxelaye ekobulawayo. Abantu abangamachumi ayisikhombisa lane i-74 babikwa behlaselwe ligcikwane le-COVID-19 esibhedlela sempilo kumalanga amane edluleyo, njalo phakathi kwabo abalichumi lane i-14 ngabasebenza kulesi isibhedlela, kuthi oyedwa ngumntwana oleminyaka eyisithiyagalolunye i-9 months ezelwe. Abanye izigulane, omunye wabahlaselwe yileli gcikwane ubikwa ihle watshona. Impumela yokuhlolwa kwakhe ingakaphumi, wathi usana lwasiwa esibhedlela se-United Hospitals e-UBH. Eloba enkundleni yebulenjini yokuxhumana ye-Twitter, usikhwica mfundo solwayo ngwenya oyisiphathamandla sesibhedlela sempilo uxwayise abantu ukuthi belandele iziqondiso zokuzivikela kuleli gcikwane, njalo bengathandabuzi ukuthi likhona. Lokho kwenzakala ugatsha lwezempilakahle lusithi idolobho leHarare belikhokhela izolo ngabahlaselwe umkhuhlane lo bengu-57, lilandelwa yiMidlands 47, lakobulawayo 28. Lokhu sokubangele ukuthi inani labahlaselwa yileli gcikwane selokhu laqhamukayo ledlule inkulungwane ezilichumi lambili, i-12,047, njalo abangamakhulu amathathu lechumi lasithupha 316 sebabhubha. Weziphathelane lokhetho lwemelika kambe ukungemukeli kukamongameli Donald Trump ukuthi wanqotshwa umnumzana Joe Biden okhangelelwe ukuba ngumongameli kungabe kubuyisela emuva yini inhlelo eziqhutshwa kwelemelika ezigoqela ezeCOVID-19 lokuholiswa kwabantu imali ye-stimulus check yokuvuselela umnotho. Sixoxa ngalolu daba lomnumzana Raphael Mthombeni, isizalwane seZimbabwe esihlala khonapha emelika.
Ukungavumi kwakhe uTrump kuletha sibili uhlupho olukhulu kakhulu, ngoba ngithi eqinisweni kufanele ukuthi ngabe khathesi unguhulumende lwana osebambe okokugcina. Uhulumende obambe okokugcina uyabe segoqa izinto zakhe ukwenzela ukuthi ahand over umbuso kuhulumende ozayo. Nxa yena elokhu esalela khona, elokhu efumbethe esikhundleni sokuthi ngabe isandla zakhe sivulekile, uyadisha out information okufanele ukuthi ancedise labana ngayo eqondane ne-COVID lakho konke lokho okunye. Kuba nzima ukuthi labana abangenayo basebenze njani.
Okwamanje kuhlafunwa udaba lwe-stimulus check ukuthi luhanjiswe njani. Lakho ubona ingani ukungavumelani lokhu kungaba lomthelela wokuthi bengaxoxisani kuhle ngalo ukuze kube le government shutdown yini?
Abaningi abantu abahluphekayo, baningi abantu abaswela ukuthi bancediswe. Njalo lokho kuthiwa stimulus kutsho ukuthi kufakwe imali ebantwini, abantu bayisebenzise imali leyana ukwenzela ukuthi i-economy iphinde inyakaze futhi iqhubekele phambili. So iyazweleka nxa kuyikuthi kabazwanani. Okwenza bangazwanani kokunokho okunye ukwalela kukaTrump esihlalweni, ngoba kuyikuthi ngabe uyavuma, ngabe uyancedisa ukuthi kube le stimulus masinyane abantu bazuze izimali.
Lo umnumzana Raphael Mthombeni, isizalwane seZimbabwe esihlala eMelika. Ngolwesihlanu oluzayo uzulu emhlabeni jikelele uzamanyana ekuthakazeleleni ilanga lekhisimusi, kodwa izakhamizi zemaphandleni ezansi emaNdebeleni zithi leli langa lizedlula njengezinye insuku ngoba kungelamali. U-Albert Ncube usipha lolu daba ngugcweleyo.
Nelanga lekhisimusi uzulu emhlabeni jikelele uvame ukumanyana lemuli, izihlobo kanye labangane lapho kudliwa khona izibiliboco, unathe utshwala lamanamnede. Kuthakazelelwa ilanga lokuzalwa kukaJesu, kodwa lonake iningi lezakhamizi zemaphandleni lidukuza kuba nzima ukwenza lokhu ngoba umangoyezela leziko. Iningi likhala kakhulu ngokuqhamuka kwegciwane le-coronavirus okudala ukuvalwa kwelizwe lokumiswa kwenhlelo zezakhamizi eziletha imali, kuthi umnumzana Tobias Banda wefumugwe ku-Ward 17 eGwanda South.
Bekukalutshwane ukuthi abantu bathole indlela zokusebenza, bathole indlela zokuthola isikafu, ngoba ukuhamba bekunzima ikakhulu abantu bebehlele emakhaya, ikakhulu kakhulu njengoba sibheke kakhulu emakhaya lapha. La kumabhizinisi bekunzima ngoba izinto bezitholakala kanzima, ngoba abantu bebengahambi ngokuqondileyo, bebengazi futhi nemashophu kumabhizinisi ukuthi bathole izinto zabo ngokuqondileyo ukuthi bathole ukudla.
Amazwi la asekelwe ngunkosikazi Mavis Moyo, isakhamuzi seNsinde eGwanda North, othi igciwane le-coronavirus liphazamise iy'nhlelo zabo.
Corona le isiphambanisile entweni eziningi enhlelweni zethu ebesizihlelile, kodwa esingeke sitsho lutho futhi ngoba zinhlelo ezidalwa nguNkulunkulu, ngoba izinto ezavezwa ngumlimi ukuthi ngensuku zokugcina kuzabe kule mkhuhlane eminingi ethiyene. Bengifisa ukuthi ngabe ngomnyaka ozayo izimo zama-churches onke umhlaba wonke bathandaze ngamandla, bathole ithuba lokuzila umkhuhlane lo uzuyulahleke.
unkosikazi Happy Mshado esine njalo isakhamuzi sensindi uthi lanqabele sifiso sokuthakazelela ilanga lekhisimusi imali yasilela
hayi khisimusi siyayibona sibili sifisa ukubona siyithakazelele kuhle sijabule njengayo yonke iminyaka nje kodwa tuboyilonolo nje ukorona ukuthi izimali kazikho imali ziyesabeka lokuthi sizibambe abanye sesisesaba ngayo ikorona leyo ukuthi ungabona imali ethu mhlawumbe sembamba yini ikorona ngokubana kulokunye okusishotelayo dathi sibe labo sanitizer ukuthi singabamba leyani isanitizer sesithole ukubamba lezi zimali sigcina sesingale mali sesiyesaba loba ifike phambi kobuso bami
umnumzana Mbereki Nuku layo khala ngodubo olufanayo esithi impahla ezidolo kazisathengeki ngenxa yemtengo ephezulu
ikhisimusi sizayithakazelela njengokuthi vele lilanga lithakazelelwayo kodwa zona izinto zakhona ziyaba zivele zitholakale especially ebantwaneni esizele sila bantwana kuzaba nzima ukuthi badingele khona okuncane ukuthi bathole ukuthi bazithokoze ngakho okokugqoka sikhulume ngakho vele kusongaphendulwa kwabazethu akusakwaniseki wesi legciwane lokhu besikuthatha ikhotamu ukuthi adobe igqoke ezinjala sokwavalwa okunye kwakhona akusavumele amafilimu akhe tobe kuthengeka akusakhulumeki ukusenza impilo ibe nzima ngamandla
lanxa iningi lezakhamizi lisithi lithwele amagabha avuzayo umphathintambo kahulumente obona ngokwethula kwembiko ngomvulo uthe umnotho welizwe uyathuthuka njalo lokhu sokudala ukuthi intengo yempahla ingahlali iqonga amahlayana kusenza lukhansila ka-17 ebhengo umnumzana Ephraim John Ngati usekhuthaze izakhamizi eGwanda South ukuthi ziqwayise izihlobo ezangena elizweni ngokungekho emthethweni zivele emazweni abalisele South Africa leBotswana ukuthi ziyehlolwa igciwane le-coronavirus phambilini kokuthi zamukelwe emakhaya ukuze kuvikelwe ukumemetheka kwaleli gciwane ngesikhathi sekhefu lekhisimusi.
Kanti kababikele masinya nxa umuntu ethe wafika, umntwana ethe wafika ekhaya bengahlali laye ayibonakala ahlolwe mhlawumbe engingahlangani nabanye abantu abaningi. Silokhu sikhankasa lakathesi nyomkhokheli bezigaba ukuthi abadala bangakholisisayo ukubona abantu ababo bebe bethwele into edliwayo basebekhohlwa ngempilo zabo labantu ababo labazukulu babo.
Sebedlula inkulungwane eyodwa 1257 abahlaselwe yi-coronavirus esigabeni seMatabeleland South kulaba gulayo kwamanje abaphoze befika amakhulu amathathu 289. Ngimele umsakazo we-Studio 7 ngisemajawundeni eGwanda ngu-Albert Ncube.
Siyabonga Albert, luyalandela uhlelo liphuma le ndaba litshone le ndaba.
Lingali tshona njani izilukandaba siyadibana njalo kuhlelo liphuma lendaba litshonele indaba igama lami nguChris Gande lamhlanje kuhlelo lothu sixoxa lomnumzana Stanley Torima ukansila wedede osesungule inhlelo ezimbili ezokuphathisa uZulu wesigabalesi
okwakuqala ngiyakwamukela kuhlelo
ngiyabonga Chris ku Studio 7
sizwa kuthiwa lukhona uhlelo osulusungulile olokuphathisa abantu abagulayo khona ngapho edede ungasitshela ukuthi uhlelo lolu luhamba njani
engakunanzelelayo ingakangeni ehofisini ya ukuba umkhokheli wesigaba sananzelela ukuthi abantu bayabelahlekelwa lezimali eziningi ukusuka lapha behamba besiye edete kuyohlolwa lobodokotela lokuthenga imithi yabefunakalayo so ngakubona kufanele ukuthi kube le sejari le famasi eyokuthi abantu bakwanise ukuthola ukusizakala ngikhuluma kanje ngakwanisa ukuthi sithole amadokotela amabili bazabe besebenzele edete ama-private doctors ndawonye kube le famasi yokuthi abantu bayabesithi bekwanisa ukuthenga amaphilisi abo khonapha edete idete sayinanzelela ukuthi icentral abantu bavele emabale lupote makwandara mambanje kamativi tinde gwai bengakwanisa ukuthi bebuye edete ngenxa yokuthi idete iphakathi lophakathi kwendawo zona lezi eziqambileyo ayikho ngaba lo mbono from the beginning yokuthi kumele ukuthi sibe le surgery le pharmacy so inkulumakanje umsebenzi oku ulungisa lapho bazasebenzela khona. Sucalisile ukuthi ekucaliseni kokwa January kungahamba kakuhle, umsebenzi uyabe suyenziwa because ubona lawo amadokotela amabili sekhona on the ground endaweni yedidi. Amadokotela lawo ngakhulumisana lawo ngacela ngaguga phansi sibili ukuthi umume endaweni yami awumanga kakahle. Siyacela sibili ukuthi lisizwele, basizwela. Yikho bathi nasebewona umbono lo ukuthi umbono omuhle. So abantu kade bebhadala izimali eziningi, CFOs besiye ewange. Imali lezi kade beyisebenzisa ukugada, uzananzelela ukuthi ukuhamba ewange usuke edede i-5 years, ukuphenduka i-5 years, imali yona leyo ungayihlanganisa iyakwanisa ukuthenga imithi sile zigulane ezile mikhuhlane efana le-BP, hypertension ngesiNgisi, abale-asthma, abalemikhuhlane wetshukela. Imikhuhlane etshiyeneetshiyeneyo abantu laba they were the most affected. Yananzelela ukuthi abantu bayabevela ethinde ephashu ngale kashana kumbe kamathivi, labo bayabedubeka ukuze bethole imali yokweneliswa ukuthi befike lapho bakwanise ukuthola khona bodokotela le mithi yona leyo efunakalayo. So ukuba le into enjengaleyi edede yinto ezanceda abantu bendawo zonalezi eziqambileyo ezihlanganisela vomambanje, voluphothi, umabale, makhwandara, chejou, magoli, kamativi, tinde, elipashu.
Sizwa njalo kuthiwa kulohlelo lokulethela abantu amanzi khona ngapho edete. Ungasitshela ngohlelo lonalolo.
Uhlelo lwamanzi Chris, idete ihlala ithwele nzima lokuswelakala kwamanzi kubahlali bedete ndawonye lezethekele eziyabe zibuya endaweni yedete. Amakhiwa nxa evele eFalls ayavakatshela indawo yewange National Parks, befike bethole ukuthi endaweni yangona kuya kungela manzi ngenxa yokuthi izibholane zezinwa kade zingasebenzi kuhle. Kwaba lokukhulumisana le management yona yezinwa yaphezulu boinjiniya kusiya phezulu khona ngale, kwaze kwafika kuziphathamandla zikahulumende vo-finance minister baze babona kufanele ukuthi idete ngakhuluma nisithi for the first time since independence ifakwe ku-national budget. Ingaphambanisi amafiga engiwaziyo ukuthi afakwe eceleni kubhajethi eyaxoxwa lo-finance minister i-around 7.5 million towards revamption of water supplies in Dete. Izibholane kade zisebenza ukupamba amanzi from i-water loop zonke zingalunga. Sikhangele le mali leyi abazama ukuyiseta aside for idete.
Okokugcina, ungavalelisa abalaleli.
Ngiyalibonga abalaleli lokuba lesikhathi ukusizwa emoyeni we-Studio 7. Lingadinwa la kusasa.
Lo bekungumnumzana Stanley Torima, ukansila wedede, ebesixoxa la ukuhlelo liphuma lendaba lichone lendaba. Igama nguChris Gande, asidibaneni njalo ngeviki ezayo. Lilaki.
Ngesizwe eziphathelane labesifazana.
Yebo, ngiyabingelela. Mina ngusikhulekile Amelia Bhoboza Sibanda. Ngizalwa eMbakwe, phakathi laphakathi kweMbakwe leMpandeni. Okwakathesi sathutha eMpandeni sokudala ngama-90s. Sayahlala eDomodema Plumtree. Ngase ngithenga indlu ngiyakhe Plumtree. Ngase ngibona ukuthi ePlumtree, esigabeni sePlumtree, kulabantwana abaningi abangama-dropout esikolweni, njalo kulabantwana abaningi abangayi esikolweni, abantwana abancane. Ngabona ukuthi kungcono ngiyakhe isikolo ukuze abantwana laba bethole indawo yokufundela.
Uhlelo lolu olwenzayo uluqhuba lobani? Njalo umsebenzi esingathi onjengokwakha ngokwakho wenziwa mbani? Bathola yini inzuzo kumbe ikuzifunela?
Isikolo ngiziyakhela ngedwa. Ngilabo bilida ababeyakha, baqeda ukwakha ngiyababhadala. Siyayenzelana ikhoteshini, sivumelane. Ma ngiyadinga abantu ekhaya abayazi obhilida bengilayele ukuthi abamthembayo ngumuphi. Abenza i-roofing, ngathola ama-roofing quotation. ngahamba ke ngayathenga amaplanka emutare ngabe ngizithengela ngedwa ngahambisa ekhampanini e-roofing eblawayo yakhanda kama behlanganisa amaplanka ngathenga imaterial basebethwala ke babuya bazofaka ke i-roofing ukuplasta ngabiza abantu abami from South Africa babuya bazoplasta bapenda ngahamba ekhaya ngazithengela amapenda ngachuza ikhala yami ke engiyithandileyo njalo siyancedisana lo mphakathi khona phana esigabeni abanye nje ukuthi bebengikhangelela ukuthi kuhamba njani abasebenza khona phana nyabe ngibathuma nje abanye bedriver bedlula khona abanye bewalker besiya khona besiyakhangela ukuthi kwenzakalani bebesebenikeza ama-update
kuyini okwabangela ukuthi usungule lolu hlelo kuyini wasukubonile njalo ubone ngani kuzaletha umahluko
uhlelo lolu mina ngilubona ukuthi lunganceda intsha kakhulu ikakhulu abafana namantombazane abasakhulayo abanye iningi labo bazithola sebesesimeni sokuthi sebezithwele besesebancane njalo uma sebesuka laphana babe ngasakwazi ukuthi benze njani abantu abasebenza Plumtree Council laphana ngakhulumisana labo basebesithi into engani iyashoda indawo ngiyabantwana abancane like i-preschool then ke ikho ngase ngisungula ke ukuthi ngiyenze i-preschool ma yonke into ingihambele kahle ngesifiso sami ngifisa ukuthi ngiyenze i-preschool lesiyakhiwe kube i-preschool eyabantwana abancane abalabo bazali babo ma-drop out esikolweni beletha abantwana esikolweni ekuseni bazofunda bachayise ngabo 4 then abomama babo labo baba bese bebuya bezofunda ke ntambama i-night school eyabantu abalocali khonaphana ukuyenzela ukuthi befundisane imisebenzi enjengemisebenzi yezandla omunye lomunye uyabuya le-talent lakhe bese sincedisana mina sengithenga amathuluzi abe dingeka lapho ngoba into eqakathekileyo abanye baningi abalama-skills amaningi kodwa bengalamathuluzi then laphana bese siyenza njani siyenza iseli sesithengisa izinto zethu bethola imali then leyo mali abayitholileyo yiyo esizabhadala ngayo lezo zinto okufana like let me say imitshina eyokuthunga kumbe imitshina yamajesi kumbe izinto zokubaza njalo le ndawo leya ile space esiningi ngacela i-council ukuthi bengifakele one side bayafaka one side then makolo sesiqhubeka ngingasala ma-expenses amaningi sengiyakha-ke i-primary on the other side so kuyabe sokuyi-primary pre-school to grade 7 ngoba kwesinye isikhathi siyathumela abantwana behambe beyefunda emakatshana kodwa ngenxa yokuthi bafunda kathana indawo abayijwayelanga labantu ababajwayelanga kuyabenza bebuyele emuva so yikho ngabona kungcono ukuthi sithuthukisane sivuse isigaba sakithi ngifisa ukuthi kuqhatshwe abantu belocal abantwana beplumt khonaphana kungani nje siyaba ngumndeni nje sibambane sifundisane njalo into engihluphayo kakhulu kathesi ukuthi kulabantu abanengi abangilandayo befisa ukuthi sibambisane kodwa ke ngeshwa ngabantu abavela kachana abavela kubo Harare Maswingo Domboshaba engingabaziyo mina bemfisa ukuthi sengathi singabambana labantu besigaba
leyo bekuyingxoxo lo nkosazana sikhululekile Emelia Bhoboza Sibanda owe-Plumtree ebesixoxa laye ekhonapha eMelika ngesikhangele ezinye zendaba ebezikhokhela ibandla le-MDCT lithi seledlulisele umhlangano walo owe-Extraordinary Congress ngomhlaka-27 kuviki ezayo silugqiba lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje olivalelisayo ngisithandekile mhlanga ngikhonapha e-Washington DC.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifana yokusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.